Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani izulu kandaba hola mukela ngenjabulo emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 enhlangula 2022 ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje induna yewange unekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane umabhikwa ngengozi efanayo umbiko okuthi umongameli Emmerson Mnangagwa engaba lakho ukukhetha umholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe yamukelwa ngenjabulo ngabanye abebe kuvuyo lezibra
umuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze ukube azengihlukulu zabantu ngalokho ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana
Sihlaziya ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithobami nwembili.
So ngathatha ngakwazi ukuhamba ngakwazi ukubhala form 41 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze ngiyelungise yami imuli.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Induna yewange unekatambe ulimele kakubi izolo engozini yemota ngemva kwensuku ezimbalwa kusanda kubhubha induna yelupane umabhikwa ngengozi efanayo. Ingozi le ibikwa yenzakale izolo duze le VID yewange ngemva kokuba imota kanekatambe inqikelane lenye enkulu. Unekatambe ubikwa ebesesibhedlela sewange Colliery izolo kodwa ezahanjiswa empilo kobulawayo lamuhla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa engakhetha umholi webutho umnumzana Valerio Sibanda ukuba ngumsekeli wakhe. Lokhu kuvezwe ngowake waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo enkundleni yokuxhumana eTwitter kunsukwana ezisanda kwedlula. Umoyo ubikwa ngabanengi elokhu elabantu abamtshela ukwenzakalayo kuhulumende. Usibanda uyabe ezathatha isikhundla esachiwa ngumnumzana Kembo Mohati owakhala la umsebenzi nyakenye ngemva kokuba evezelwe imfihlo zakhe zokuqoma abafazi abachadileyo zintathele izindaba zephephandaba lobulembu elezimlife.com. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla othi Usibanda engaba ngumsekeli kamongameli welizwe oqotho.
Ngibona ngazana umbono wakhe lapha uqondile sibili ngokupheleleyo laye umngameli kunye lalaba bamnika i-advice ebekhethe kuhle sibili nxa sikhangela ibandla lezipra kumbe iye lezaphu onguyokhona sibili kathesi ongaba nguye umuntu ongakhuluma kuzwakale umuntu ozisondeza ebantwini umuntu ongathi ulandelwa ngabantu abaningi nguye nalo ukhomanda uVP Valerio. But isikhathi sakhona ukuthi usibanda ekhutshwe laphana as army commander asiso sikhathi sakhona lesi lapha simele sikhangele izizwe lezizwe umhlaba amazwe lamazwe asikhangele nina amazwe sikhangele udlame olukhona oludinga umbutho ukuthi uhlale useduzana indaba ye-Ukraine liyana kayipheli yodwa indaba yemali liyana kumbe ngaphe singathi Northern Africa eyamakhulu ayipheli yodwa nxa sikhuluma ngamabutho elizwe sikhangela ukuthi ngubani onguye umqeqeshi kumbe ukhomanda walolo lizwe kumbe walowo mbutho akukhangelwa inamba yabantu but kukhangelwa umbutho ona ngokwakuthi khona ngubani ophambi kombutho lowo uValario angakhuluma kukhulumileyo kumba ngakhupho umbutho usiyahlasela uyawina impi ewene i-battlefield. Kulezi zinto ezimbili lapho ezimele zinqotshwe, the war on its own and in battlefield. So nxa ukhupha umuntu onjengoValario, ngibona ingazani i-army yethu kumba umbutho wethu uyasala uweak. Umbutho weZimbabwe uyabusulingana nje sufaniswa lombutho weMalawi, Zambia, Namibia, Botswana. Even when South Africa gayila mbutho ngama leZimbabwe kabe sokuzadlalela izitha zonke nje umhlobo wazo. IMozambique kumbe iTanzania gayila mbutho nxasi khuphe uValario kuyasala sokule gap.
Manje ekubeni ngumsekeli kamongameli welizwe, ubona ngani engenelisa na ukuthi akhokhele uZulu mathupha?
Ekumeleni abantu uValario ngibone angazani ngumuntu ongamela abantu, ayisikho ukuthi umela umbutho kuphela, asoze emelele umbutho kodwa. Uye ekufundisweni lapha ngesikhathi sempi esokukhulula ilizwe leZimbabwe sikhupha emakhiweni wathrena ukukhokhelela umbutho, kodwa ke wakhula elokhu ekhuliswa ekhuliswa ukuze efika kulesi sigaba kuyiso sona esabo Lookout Masuku. Yena wayengemuva ngoba baningi kade bephambu kwakhe lapha, ngakhona sibile kade bephambu kwakhe. Kodwa ke ngalokho khathesi sinxa sikhangele jikelele nje ilizwe lethu kumbe ephathini yezaphu kumbe kumbutho kaZipra, bakhona abaretayile sibili laphana bengama-brigadiers, abanye baseparliament laphana. Kodwa sikhuluma ngomsekeli welizwe, the vice president of the country, umuntu oqondile sibili ukuthi ebambe isikhundla lesiyana nguValario. Okuhluphayo yisikhathi, isikhathi yiso esingayisisi ukuthi ungamkhuphe embuthweni. Abantu sibili angabakhokhelela sibili njalo lesithunzi iziprenengi, labantu abaningi bangamlandeli. Okuhluphayo yisikhathi esokuphuma embuthweni ukuthi kakhutshwe laphana ebekwa laphana kwelinye icele ukuthi ekhokhelele abantu jikelele. Ngumuntu ongelasico ngelangitsho lokho kade kwenze okubi, kaze ngihlukulu zabantu. Ngalokho-ke kubalulekile ukuthi kasale emile khona laphana embuthweni. Hayi sibantwini ye nge-desperation situation angahamba ekhokhelela ebe ngumsekeli kamngameli.
Alo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo leZebra ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba olufanayo kuleminye njalo imbiko ethi umongameli Emmerson Mnangagwa kafuni ukukhetha umnumzana Valerius Banda ngoba engelathemba lokuba labasekeli ababili abavela kubutho njengoba yibo abamphathisa ukugenqula uhulumende kamnumzana Robert Mugabe belakho ukumenza esifanayo. Kodwa uChiwenga ulandule ukuthi kulokungathembani kunkokheli yebandla leZANU PF lokuthi kulamaxuku amabili abangawubukhokheli. Ekhuluma emsakazweni weZBC ngolwesihlanu, uChiwenga uthe akulamuntu okhonza omunye ebandleni kodwa abantu bonke bakhonza ibandla. Ngesizwe amazwi kaChiwenga.
Let us reject forces that divide us. There is no room for factionarism at any level in the party. I repeat, no factionarism in the party. We are one and we shall remain one. Our loyalty is not to individuals, but to the big agenda, which is larger than us, that of the party and the people of Zimbabwe, who are supreme. Factionarism is diversion from our founding principles. It opposes the unitary character of our leader, His Excellency, the President of Zimbabwe, and First Secretary and President of the ruling party, ZANU-PF, Comrade Dr. Emmerson Tambudzo Mnangagwa.
Lawo-ke ngamazwi omsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga. Kulesizalwane seZimbabwe esafela emgodini owenjiwa igolide eStilfontein kwele South Africa ngemva kokudingwa ngumndeni okwamaviki ambalwa. abanikazi bemigodi le abasebenza lo mnumzana Mduduzi Moyo odabuka eGogwe babikwa bengavumi ukuba kube labantu abahlengwayo. Umoyo utshele umsakazo weStudio 7 ukuba kulabantu abaningi abasemgodini le eyachiwa ngabamhlophe ngenxa yokuthi kwakungasela nzuzo. Kusanda kukhutshwa emigodini le omunye odabuka eZimbabwe umnumzana Handsome Mathe ofele esibhedlela ngolwesihlanu kulandela ukugula kwakhe esemgodini okwenyanga ezimbalwa. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomoyo.
Umuntu lo wayesithi uyababhadalela irenti ebathengele lokudla, so imali mina wayifakayo kimi wafaka 600 kwa-akhawunti yami, yimali wayifakayo. So khona nantese ngimbuza mina uyenti ukuthi ngoba uyenti inyanga zonke lezi ebephansi ngoba manje usesibhedlela yagula serious, imali yakhe ikuphi? Wathi yena akasayazi imali le. Ngathi wayi manje uyenti simthumela komunye umuntu, kunguwe wona wabangenisayo. Wathi usekudeni, wasinikeza iinamba zaloo baba, ubaba lo ngakhuluma laye, ngakhuluma noyenti. Ngithe ngikhuluma noyenti uyenti wanjela ukuthi uyafa, so bebethunjiwe. Ngathi qina ube yindoda, ngiyabuya kusasa ngizokubona. Ngavukela emsebenzini ngesathadi ekuseni, ngafika ngachasisela abelungu bami ukuthi ngiyamthakasisa amadingambona, kodwa manje kuthiwa uyagula usesibhedlela. Ngacela basadinga imota le yasithaja 1.8 sakhona kuyena lindawo ngoba sidlula ama-toolgate ayi-2 ubuhambe okungumango onyanyana. Futhi sesifika esibhedlela ngoba safika ngabo-2 zilanda u-3 khona lapho. Sesifika safika sabachasisela ngoba wayesemtshintshe isibongo uyenti ngakomati, yena wayebhale Handsome Moyo, yabo. So khona na safika sathi sidinga uHandsome Moyo, basilayela salapha ade khona. Sesifika sathola onensi basuka basichasisela ukuthi uyenti nemazi njani. Ngasengikhuluma ukuthi uyenti umntakasiswami, bathe zefike lapha yini. Ngasenzithi umuntu lo wayethunjiwe for inyanga ezingu-8 simdinga khona bemkhiphe izolo, sikhuluma laye ukuthi akulesi sibhedlela. So basebesithi umuntu lo uthone ngabo-11. Ngathi balamanga. Then sahlalahlala basinikeza iy'mpahla zakhe. Umntakasiswami okuthiwa nguDumi wathi hayi mamncane, impahla yizo ezikakwanjabulo, nasi ibhrube lakhe, nasi i-t-shirt yakhe, nakama ingwane yakhe yikho. Sacela ukuthi sicele ukumbona ukuthi sibe sure. Basibuza ukuthi nesibindi ngoba lingabantwana nezibindi zokuthi limbone lowo muntu ngoba ashiwe i-1. Data sizake sibone umuntu otshonile, but namhlanje sizaqala ngoba sokusehlele efamilini. Isikhathi besiyivulela sigena samthola sibile nanguyenti otshonile.
Pho manje lizaluphatha njani udaba lolu, yenzani khona manje?
Manje silapha eSoweto lapha ade hlala khona, kusahlangana imali but imali ayikahlangani, isashoda.
Lo-ke ngumduduzi Moyo obexoxa ecingweni leStudio 7 eseStilfontein kwele-South Africa. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa akwele-South Africa. Ukukhwezwa kweminyaka yamantombazana ukuthi engavunyelwa ngumthetho ukuya emacansini nxa eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minwembili kulakho ukuphathisa amantombazana amaningi agcina ezithola engaqedanga isikolo esephila nzima ngoba ezithwele esemancane. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Bianca Dube ngomunye wabathakazelela okwenziwe lidayi le-Constitutional Court elikhuphe iminyaka yokuba amankazana aye emacansini isuka kwelithumi lasithupha 16 isiya kwelithumi lasishiyagalombili 18. Wayenda ele minyaka elithumi lamane 14.
Mina ngazithwala ngile 15 years. So ansazange ngakwazi ukuhamba, ngakwazi ukubhala form 4-1 ngoba ngase ngizithwele. Abazali bami bahle bathi njani ngihambe ngiyenze yami ngiyelungise yami imuli. And kwamphambanisa kakhulu ngoba akula imisebenzi engingakwanisa ukuyenza, ikuba ngoski kumbe ukuthengisa amatamatisi. Engikwenzayo ikhathi sikuthengisa amatamatisi kare singele 23 years ngilabantwana abayi-3, abantwana laba bafuna ukudla.
Phinde wachasisa ubunzima abhekane labo.
Kuyaphambanisa kakhulu ngoba mina nginje ngangifuna ukuba nguteacher but ngenxa yokuthi ngazithwala ngincane azazange ngakwazi ukuthi amaphupho amafezeke ngoba ngase ndi-responsibility lami, ngase ndomntwana omele ngimgcine, omele ngimncede ukuthi akhule abe ngumuntu laye.
Baningi abakusimo esifanayo abakhulumele umsakazo weStudio 7 abethule okufanayo. Unkosikazi Plaxedis Moyo osebenza ngohlanganiso elilo amalungelo abomama eMthonjeni Women's Forum uthi akulunganga ukwendisa abantwanyana.
Abantwana bebesendiswa bebancane. Kwesinye isikhathi umntwana uyabevele engakafikisi le 18, but ngenxa yokuthi kulomthetho naloyo ukuthi as long esedlule i-16 and above, ngihlukuluze kakhulu nxa sikhangela indaba zemacansi.
Lokhu kusekelwe ngumfundisi Bendlovu ohlala koBulawayo.
Ikakhulu amankazana, iningi labo kuminyaka eqanjwayo babona silingana, okusuka kube nzima ukuthi abanye oba bazibambe bagcine bekhombile.
Osebenza nabantwana abashadwa bebancane unkosikazi Bongiwe Dube uthi kuningi okuhlupha amankazana ashada esakhula.
Inkinga ebangela ukushada kwabantwana besasebancane bengakafiki esigabeni kumbe ngithi ku-age elungileyo kumbe eqondileyo ukuthi bashade ibangelwa izinto eziningi abahlangana lazo emagumeni abo. Okunye kusuka kube imithetho ezinkonzweni ezehlulekeneyo.
Igqwetha elilwela ilungelo oluntu uMnumzana Machomana Ncube uthi ukulomthetho owawuphambana lesisekelo sombuso welizwe osuguquliwe isinqumo se-Constitutional Court. Uncube uthi idaya lephalamende sekumele libumbe umthetho ozanqabela ukwenda kwabantwana abangamankazana. Uncube uthi amapolisa kumele abophe abaza kuphula umthetho.
Okwenzakeleyo ukuthi i-Constitutional Court has invalidated umthetho lo, i-criminal law obusehlisa i-definition yomntwana ukuthi ngole 16 and below, yathi akube ngole 18 and below. Osokuza kwenzakalayo kusho ukuthi iparliament sofuza ukuthi yebuyele iyehlala phansi ilungise katsha lomthetho ukwenzela ukuthi uhambelane nesinqumo se-Constitutional Court. Njalo okuza kwenzakalayo ukuthi umthetho lo uzakwenza ukuthi abaningi babotshwe labo abathanda ukuthi bathandane bayemacansini labantwana abangaphansi kwe-18 years.
Akwaziwa ukuba abantu bazalandela okwethulwe lidaya le-Constitutional Court kumbe bazaqhubekela phambili belobola abantwana abangamankazana abasakhulayo. Ngimele e-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi sokulenani eliphezulu elabesifazane kakhulu amantombazana abalethela endlini koBulawayo. Leli phephandaba lithi kulezizathu ezimbalwa ezingaba zibangela lokhu. Iphephandaba lobulembi ele-News Hawks lilodaba lokuthi onke wachada lonkosikazi Grace Mugabe, umnumzana Stanley Gorereza ubhubhile izolo. UGorereza lo Grace Mugabe balendodana uRussell. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Usakazi omuhle, ngiyabingelela nje ihlobo bonke nje labasakazi abathandekayo. Ngithi kini lonke mahlaba ezulu, hayi seyizwa leyinto le. Ngiyezwa abafowethu oSgudi oSisi bathi votelani Sisi, hhashi omunye lomunye kazibonele imandla angalikhetha. Akunamuntu okhethela umuntu. Nina nami ngiyazithandelela mibandla, hhashi ningabo singenisa lapha esifogweni sikhangele. Mayeni Welshman, osuku siye Zambia siyadlala ibhora. Namhla singumZambian. Kanti kufanele ukuthi nxa sudlalile ibhora ubudliwe kule uwinile uphenduke uze ekhaya. Wena wahlobanga umZambian. Uhlobanga ngusisi namhlanje liphi isikhundla kodwa unguvayisi wemandebeleni wamavoti. Awuzokorawo lo simuzwa ikhuluma nsuku mihla le mihla ethi uvice president ubili. Kazikaze simuzwe ekhuluma ngawo Welshman. Why lingaboni? Why lingakhangeli? Bonani ngesishulo enhliziyo langamehlo ukubona lokulalela libone ukuthi siyasetshenziswa thina abantu besindebeleni. Awukhona okankomo, ukhona umthakazi. Phakathi kwamabandla amabili asiboneni ibandla elingalo asikhulule. Lathi sizimele singamandebele njengabo malema labazimela endaweni yabo eLimpopo bazimele ngomhlobo wabo. Lathi asizimeleni singayengwayo ukuthi kuthiwa iZimbabwe. iZimbabwe yikhona isibangizo siyambotela. simameni, simiseni, simphakamiseni okankomo. Njoba sebuyile setsheni, uhamba ngomoya akahambi nje. Uhamba ngomoya balingakwazi. Cela ukuzitshela bafowethu elikhona emazweni la khona apha lami ngikhuluma nje eseBotswana. Ngiyakhuluma kodwa ngithi hatshi amboni kunomehluko inyoka inyoka. Abafuna izikhundla ibandlela ivuswayo lapho idala sibhekile sabona kanje ukuthi uvusa ibandla likamgabi G40 igcwele lapho ku-CC. Yibo abakhokhelayo, yibo abazambekela umthetho. Ingeke liyitholi ikhonomi lapha ngiyala mina ngadeja. Vumani madoda, vumani mawasakazi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo.
Akodwa elizweni lakithi asikakuboni. Laphana sisezokubona okunye ukukhulu okudlula lokho esikubonayo. As long ilizwe libuswa ngo-dunderhead laba abangayazi lutho, abangayazi ubuhlukazi u-any no-you. U-dunderhead labo afana nomnankagola labochiwenka labo. Elizweni lakithi sisezobona ihlazo elingakaze libonakale. Abantu basezobona okunye lapha. As long sekuqalile ubona imfundo siphelile. Imfundo ezikolo ngeqiniso abantwana besikolo kabafundi. Abantwana bethu kabafundi ezikolo la. As long okunye abantu bekubona kuloko kubuya kancane kancane. Imfundo yabantwana iphelile manje. Buko ukuthi inkomo ziphele kanjani emakhaya la. Izana uPF iqeda inkomo emakhaya. Abantu konke inenga yabantu ngabayanga. Usela benkomo kabucontroleki. Abantu basezobona ihlazo lapha nelizweni lakhe. Ihlazo lengakaze liyenzakale sisi. Abantu bazeze befisa umgabi. Bethu umgabi wayengcono. Indlela okwenzakala ngakhona. Hayi lokhu sekudlulile lo. Lokhu sekuout of order okamnangagwa lo. Sekuout of order. Ilizwe lakithi selikwelinye izinga. Ubuyanga. Awungitshele nje ukuthi uma uvala amakhumbi, uvala amakhumbi, hayi kodwa lokho kwabomnankagwa lokho, hayi hayi lokhu sisezokubona okunye elizweni lakithi. Umuntu opheleleyo ovala amakhumbi ukuthi amakhumbi omphakathi, into yomphakathi eletha into transport yakhe ezibiza ngopresident, hayi kodwa sisezokubona eZimbabwe. Laphana sisezokubona okunye lapha, okunye nanku kusemehlweni abantu, abantwana kabasafundi, imfundo iphelile eZimbabwe.
Sanibonani, sanibonani basazi wokwala. Studio 7 nabalaleli bakhona. Ngingathanda nje ukuthi ngisacela kwisicelo sokuthi kuye kutholakale umuntu or interview umuntu wezek or kutholakale umuntu okhulumela i-Yellow Submarine CCC azosicacisela kahle ngokubhalisela ukuvota ukuthi uqale kuvulwa nini kuvalwa nini. Asinabanye abaningi asinalo ulwazi lokuthi kuvuliwe kumbe kuvaliwe ukubhalisela ukuvota. Nje umuntu ozokwenza sicacisela nje in-interview ukuthi hhayi kuvulwa isikhathi esingako kovalwa ngalesi sikhathi sokuvala ukuthi hayi makusakwazi ukubhalisela ukuvota. Isicelo sami nje ma-Yellow Submarine amahle kakhulu, ngiyacela ngiyacela impela sike siceqeshe kule nto lekhona apho eshoda khona. Ngibuye kule nto yokuthunjwa kwabantu eZimbabwe, le nje i-DNA nje yezanu. Ma usakhumbula nje okhemikala, banengabi okhemikala ngabo-early 2000. Banengabi kuzofika manje nje abantu nje abadisaphi, abanye nje abavelanga nje, asazi nje asiyakuzwala. Kodwa-ke akukho okungagcini, yonke into inesiphetho sayo. Ngiyacela impela especially kulokho kwezeki belisenzele kanjalo komkhaya. Igama uSifas Dube, ngifane Dandanda PS66 #41. Ngibongele kuleyo daba.
Salibonani basakazi be-Studio 7 labalaleli bonke. Nina lisethulela indaba ezimnandi, indaba zeqiniso ezingafanelanga ukuthi ugawule ngawe uyakhuluma. Ugawule kafithanga ukukhuluma ku-Studio 7. Umuntu lamanga lo, abantu bezana iqiniso abalithanda ngikwazi ukuthi banjani. Mina ngakwathi ngingena lapho wathi after 100 days ilizwe liyazelima. Echisithi ilizwe liyazelishiya. Nangugawule ukuthi u-Italy wacatshiswa ngumbuso kamgaga. Kala nhloni nxa ikhipha amazwi anjalo. Ayekuphi ngaleso sikhathi? Ayekuphi amapholisa ngaleso sikhathi? Anti izinto ezasetshenziswa amapholisa yiZANU-PF. Namhlanje uMoblessing nangucatshile. IZANU-PF iyafakaza. Bayafakaza amapholisa bathi uMoblessing ucatshiswe yi-boyfriend yakhe. Wayidla imali i-boyfriend. Aye ngapha amapholisa uMoblessing esidliwe imali. Esidla imali. So lo mfana waqala kibi ukuyabatshela isitori sonaleso yini besifakaza. Anti yabona ukuthi umfana lo wasetshenziswa ngamapholisa. Ubona becatshile amapholisa. Wathatha uMoblessing wamfaka emotini. ten wanika amapolisi akwadzakala ukuthi uma blessing lapha khona yarethwa kumbwabula abamvizi sebeqalisile abantu bezano PF wena gawula ufakazi sibi ufakazi into enjalo gawule uthiwa ku studio 7 uspoil studio 7 abantu laba babulala abantu bemandebeleni lapha bebajikele emlilweni bebaquma bephila jikele ziko bebagcibele egodini bephila uyefakaza phezu kokuthi wena lapho khona bakubulalela izihlobo bezigcibela bephila umbuso kamnangagwa wona lowo khona uyabulala kawudlali yayikuphi opposition othi yona yiyo eyenza izinto ithemba ukuthi kugconwe iparty yena yayingaphi khonapho ligcibela abantu bemathabeleleni kumbe lawe nguwagcibela abantu sikhathele ngani linabantu bezanu p f ngokubulala abantu alekela isicolele unkulunkulu uzolitshaya ngosovu bantu bezanu p f i-one day yikho libona leli zwe selilehlula lingaze lizameni kuyala izulu liyaphakama imithandazo ethu iyaphendula sikhathele ngani nabantu bezanu p f libulala abantu kabuhlonganga lize lithumba umntu ongumfazi hayi zanu shuwa hayi hayi unkulunkulu shuwa uzongenela kuphela
ibonani sazibonani sazibonani basazi basifo sesiyabonihle esinika yinhle kakhulu sibili hhayi sakubonga sibili ningahla isinika njaloni nje singasakazi okhuluma ngimanzibanam egomoza esidlalekisasiyakuthaka nabamiezamdala
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, kulezi nsuku sokuhlala kulezehlakalo zokudutshulwa kwabantu abaningi ngemibhobho ebukhali ethengiselwa uZulu Mahlayana. Kumaviki amabili adluleyo, kulosakhulayo ongene isikolo sabantwana abancane wabadubula wabulala abedlula amashumi amabili. Kwaqhubeka ngensuku ezilandelayo kusiba lezehlakalo ezifanayo. Kanti kuyini okwenzakalayo kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Tim Moringai, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabona mina kathesi ngangithiwa sokule problem mental conditions abantu abaningi ngoba kule pressure sivela kusigaba ekade kule COVID khona and abantu behlezi ekhaya and then kathesi siphuma khonapho ngangithiwa amafutha ayadula, everything is expensive and imisebenzi ayibhadali comparative le cost of living. So ngibona ngangithiwa i-pressure emuntwini kaNkuluNkulu hayi is too much.
Bakhona abanye abathi okubangela ukuthi kube lodlakela lonalolu ukuthi imbhobho itholakala lula, kumele kungani kuyaqiniswa imithetho. Wena ukubona njani?
Into esupha khonapho mnumzana ukuthi siyabona ukuthi abantu ma beqhashwa ukuthi baye esishotheni bangama-17-18 years old, so lingaqinisa amalozo nalawa aza-affecta lawo amabutho elizwe lonke, yikho engikubonayo mina.
Kodwa nxa sikhangele ezinye izehlakalo siyabona ukubana kungani kulobandlululo abantu abathiwa ngama-extremist kumbe labo abazithi bamhlophe kakhulu abafuni abensundu, babona ungani abensundu izitha ezizabathathela imisebenzi zibathathele yonke into. Ukubona njani wena?
Ye, leyo nto vele iyahlupha ngoba sibona lapha eAmerica sidila ngento ngezitha zona lezi zithiwa i-racism. But singahamba all over the world kulama classism, lama tribalism, lani. So mina ngibona ngathiwa indaba ekhona lapha is the economic sector, ukuthi abantu bayasebesaba ukuthi abantu abansundu bangangena sebebaningi bazabathathela izimali zabo that they think they deserve. But leyo ndaba ayisoze ikwaniseke I think in our lifetime ngoba kuzahlala kule nkinga yona leyo ukuthi abanye bathi thina simhlophe kakhulu, so yithi esiqinileyo, yithi esi-right khonapho. So into leyo iyahlupha.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Hayi izulukandaba isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Olivalelisayo igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.